osegcikeni ukuthi uhulumende usehlulekile njalo usephefumula kanzima ekuzameni ukulwisana lodubo lwempumelelo yenotho yelizwe, ngoba nxa ukhangela ukuthi izinqumo zabo zokusebenzisana leChina amazweke sezehlulekile ukunceda ukuthi umkhonomi usukume kumbe walulokhu uphefumula kahle. Sokuze kuzanywa lezi zinqumo zokuthi sokusetshenzwa labo businessmen abasuka kwele Nigeria, njalo sisazi ukuthi abantu laba abasuka kwele Nigeria bazakala kakhulu ngokuthi izivumelwano abazenzayo kazithembeki njalo azisebenzi. Uke wabakhona futhi omunye abake basebenzisana laye eminyakeni edlulileyo lapha ongasuwasenigeria kodwa owenza wona la amabhizinisi angazakaliyo ukuthi aphumeliswa njani. Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende usedubeke kakhulu, angiboni kuletha ububelo elizweni. Njalo ikusasa yakho ngiyibona nje ifana kumbe ingalinganiseki lalokho okukhulunywa nguhulumende.
Babunkomo, nxa ukhangela ama-industries amankampani avalileyo khona ngapho koBulawayo, awukazi ucabanga ukuthi mhlawumbe laba abantu abathi umgabe sehlulekile, mhlawumbe ibandla lami lezanu PF selehlulekile bakhuluma iqiniso?
Umhlaba wonke lapha okule bandla khona eliyabe libusa, kuqakathekile ukuthi abasingazi bebandla lelo kube yibo abathatha izinqumo zokuthi hhayi uyabe sehlulekile, usehlulekile kodwa abakafiki kuleso sigaba. Thina esikubambileyo njengoba ngikhuluma kakhulu koBulawayo, usibandla use-UK akungancedisa ukuthi amakhampani amaningi ikakhulu aye lapha koBulawayo ngama-British companies. Imizamo yonke engenziwa ukukhuluma ngokuthi kulalo velele eNigeria ababuye abavelela e-UK bezovusa amanye akhona sokungama-building kuphela. So yinto esikhangele thina ngapha ukuthi ngayenzakala, ngoba lots of companies ezingapha koBulawayo we know ukuthi ngama-company i-British companies awuzafelele abasakhulayo bathole imisebenzi.
Udiwa lukhonayo lolu-ke Nkomo, ukuthi uyabona nxa umuntu ebuya nemali yakhe sithi uyayifaka emkhonomini kumbe elizweni e-investa njengoba usitsho, umuntu investa ekwazi ukuthi i-investment liyana isoze isuke intshontshwe kumbe izimali lezana isoze zisuke zihuquluzwe ngurhulumende kumbe ngomunye womkhulu okurhulumende ozathanda ukwenza aphike yini athanda ukuyenza. Na lolo yilo ludubo olukhulu kakhulu nxa ukhangelisisa ukuhlupheka esikwenzayo kweZimbabwe, ukuthi akula muntu okwazi ukuthi abuyele kuyimadlana kwakhe ekwazi ukuthi ngingakufaka lapha kuzavuka kukhona yini, kumbe omunye umuntu wabakhulu uzavuka ekuseni theko nayo imali leyo singeyami. Njengoba kathi siyabona kulalo undoda okuthiwa yena ubehuquliza izimali zabalimi abamhlophe uze wathatha zazafika abo 60,000 engenziwanga lutho, and uthola ukuncediswa njalo uthola isupport enenge evela kuma emgabe ku-first lady njalo njalo. Khonokho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi loba ngubani nje athi yena uzakuza kwele Zimbabwe le mali yakhe azame ukwenza ibhizinisi uyabungela qiniso lokuthi imali leyi izaphela kanjani. So nxa kungalingiswanga indaba ze-corruption leza khona kwenza ukutshontshwa kwezimali labantu abakhulu laba abangabanjwa ngumthetho, angiboni mina umkhonomi ukuya usukume futhi kakhulu, ngoba umkhonomi singowabantu abakuzana u-P F kuphela abaphezulu.
No, liqiniso lele kodwa asikukhayele ukuthi nxa usubona sokusiba le-situation where akade kungenzakali, where akade besona bengabotshwa, where khathesi bangona sebebotshwa, uyabona ukuthi sokulokukhanya phambili.
Ukuze afanele uqale kube segcekeni ukuthi uhulumende usezimisele ukubopha abantu abenza i-corruption, abenza into ezimbi kangako. Bengisekhaya mina emavikini amalutshwana adlulileyo ngibona abantu bezimrabha ababhala ukuthi hayi thina into zobuhuquluzi lezi kasizenzi, kodwa ngakubona ngamehlo wami ukuthi lokhu besenza khonokho.
Ubaba Nkomo, ubaba uDabengwa ekhuluma lamhlanje uthe ibandla leZanu PF sokumele likhulumisane lamanye amabandla, ubaba umgaba vuma ukuthi hayi sokwehlule. Amanye amabandla aphikisayo lawo athi hayi isokwesikhathi sokuthi ibandla leZanu PF libiza amanye amabandla aphikisayo kusetshenzelwane ndawonye, othini ngalokho?
Hayi umcabango owakhayo ozalungisa kusasa angiboni ukuthi umuntu ongawala, but uyawukhangela ukuthi uzaphathisa yini. Wonke umuntu unelungelo lokulisa imiqondo ezasiza ngoba umuntu olenjongo ozithi ngweZimbabwe kabuye lemicabango engancede amboni kulomuntu ongalela avalele phandle imicabango eyakhaya ngoba udubo nxaso lubuya lulanda mina lawe sonke sidubeka ndawonye akusakhethi.